katikuba abantu abangu 1023 i-operation leyi yenza elizweni lonke njalo sibopha labana ababhemayo labana abathengisayo lama-diglot nama-dig parons. So sicela uZulu ukuthi basinikeze information njalo basithinte nxakuyukuthi amapholisa abeza umsebenzi ekumelanga ukuthi bawenze. Sicela uzulu basithele njalo amapholisa angikhona zizawabopha. I-operation leyi izasitshengisa ukuthi indawo ezilama-drug problem yiziphi. Njalo ngiyabona ukuthi indaba zama-drug kathesi zibamba umuntu wonke abancane abadala kuma-colleges kuma-secondary school kuma-universities thina njengeZimbabwe Republic sicela umuntu wonke ukuthi abambe lamapholisa ukwenza ukuthi lisane indaba ze-drug esazenza.